So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZANU-PF lithi usiphica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele indaba lezindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kweleZimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho okumele kwenziwe ngeleZimbabwe ukuze lingene kulumanyano esithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambisana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is related to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long, it's actually usually 30 days or something like that to be processed, and then after that the country is invited to make a formal application, and after that the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukuthi bangasakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze leZimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezigaba ezine okumele zilandelwe ukuze leZimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba leZimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
You were appraised of the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiwe abafana labemthwakazi Republic Party lommeli wezengeza West uJob Skala. Uthi uvumelana nokuba eleZimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga naye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi yiwumumu okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, ikwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, kungakhangela even abantu jikelele, abantwana bafuna emazweni nalawo kuyabanqabela.
eleZimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuyi uRobert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe uqhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ivandla lezana PF lithi usiqhica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngaba kwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMgabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla lezanu-PF, umnumzana Tafazi kwaMgwadi, uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a position to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla lezanu-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni lezanu-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yezanu-PF inhlanganiso evumela umdonke isikhwama esikwala wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesi sikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola awo, siyakuncoma kakhulu njalo sithi bona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezezanu-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kuthiwa ngesiNgisi i-engagement ne-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Sylvia Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sidney Sekiramayi angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lama-church abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngobabaphambanisanga lutho ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhipha ngodlakela. So utshengisele ukuthi ngesikhiwa ngabana ma-principles singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights. Bekunotha izinto esazivela sikhuluma ngazo kodwa namhla sebuyela, but thina sithi akula nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile, sezi-escalatile, ama-price ama-commodities kuyadura, akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhangela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni ade bezenza, bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe basolana ku Twitter. So lapha ngezinye indlela indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye, kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iparty yakhe enje i-CCC ayifomayo ayisoze iyendawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla, sebefuna ukuyiqeda ukuthi iphele iparty le.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqutshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhanyi ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo ikabili indaba leyo. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othenga nje ukhetho othese ephumile wamongameli ephenduka njalo futhi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa lokuzayo uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphiwa ithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini, ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaliyo kukhetho olufanda ngadlula lo lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpicked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleni, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi zibe nguye njalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqini ubone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho oluzayo yini engamela izandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo bese bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinikeisana lo muntu ongangaTrump. So i-strategy asesifakile. Sizabona-ke ngokunye kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala amlindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets. Ama-roofing sheets ngitho amazenge okufulela. lama sofa, lama fridge, lembeda.
Yes, zokuto njalo ulama alarm. Yes, zokuto ulama alarm, logo njalo sere ngapu.
Yes, security ama alarm system, elama cameras, sabchini sabonki kona loko, and even lama computer angona, ukuthi ahambisana lama alarm, zawazi ukukonekela efonini yakho, ukuthi lapho yakukhona, ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kwi-shop yakho o-engine yakho.
Akusitshela okuningi khonoko, kwenziwa njani khonoko?
Silemhlobohlobo etshiyeneyo eyama-alarm system and cameras. Silamakhamera ahamba engu-8, ahamba le-box lakhona. So, into esiyenzayo, wena ungathenga even ulapha e-South Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela engine yakho, kwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho M7 manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sufakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe, the UK, lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusikele ngokugcweleyo?
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful, because kulezi insuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala izini bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02. No 067-217-9610. Yatholakala kuma number lawo ku WhatsApp la kuma call.
Nkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove More Majaivana balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
NgoNovember 2015, which I said, Jaivan, umZulu, intending to bank in December, November 15th. Uyazi kuhle ukuthi ekuphile sekuvelele kuhle kanje, kodwa kunabanye abantu kumele bakhumbule abantu abadala, ikakhulu abantu abadala abakuma-home, ema-old folks home, ema-nursing home. Abadala laba bagcina, abadala laba basilisa kaningo, abadala laba ohlupha yokuthi batholi sebengani ba-isolated babodwa nje. Ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda, siyabakhulula. Ngakho-ke ngaleyo ndlela sasicabanga ukuthi hhayi labo sibele mina kona le kubonawayo kwenzela ekukhumuleni not an old kuzoma kuthiwa yi-nursing home ekhumuleni i-nursing home kodwa nyabantu abadala hayi bese sibizala emtendeni ngabe abelivele babuye baze ngapha ekukhumuleni sihinde sizinyama sagileza ngo-1930 labo-70 abayiyo abayiso abakhulele zizwa zibangani bese sebasithazanyana kodwa njengoba-ke sidalele eHarare abangane ngapha enze inye ngara eHarare then kule bendlela kuthiwa yikaranda erushinga njalo kuthi kule bendlela kule ihome khona ngale kuthiwaoldhome sizenze inye khona ngale ngoba ndebenza nabanye okuthiwa i-health aid so-health aid yiye engingetanandela leyo home erushinga sizenzela khona okunye khona ngala umi njalo
liyabe lilonke yini uyakuthi lo mzukulu wakho yini uMajaivana uzanelisa ukuthi
lapho-ke bengifuna ukukhathi ukuthi hayi yena uyabe endaweni yakhe khona le asoze abuye eyabelesheya khona le America kodwa-ke sisonke ngoba i-celebration i-celebrata sonke ngobulawa kuzabe uyeumanyashi unina then eHarare kuzabana umfo wabo emnelele mathi ngoba ukuba leminyaka engu-60 leminyaka engu-70 banode job ikibile sibekale njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanqoke koloshe njengamasoni amalokhuzenile azaba bayi-intation yanekotenkilia i-reason ngaphandle ibambi kakhona ngamba ebuya ezothiyela okhulu nabogogo isiko ordinarily wanti iziko njengoba kungamabhelethu so elizaletha amathetho lethe iziko linika thina hhayi nikani okhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo uzavunyelwa kodwa ebuya ezojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale incane aso sikhathi sokuzenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali wenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo le-3D event management izaprovide ama-t-shirt konke kulawo-continental baningi ngaze ngibaqede
uyabe unini lo mcimbi Nyathi
erarare kumhlaka-3 December bobulawa mhlaka-10 December erishinga kungakumelele kumhlaka-17 December yenekafuhle ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelaye eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Baningi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngqi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzilini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
Yeah, and after I looked at really, at least I'm up in town 1 and 2, I'm a police trooper, but I got to see someone going over. Sister is the company, PCT, Blaway, City Transport, so I, someone going over at least.
Njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Yes, I can't see any students as the man. All the police service, the chimneys, and the city council. But the service for the association, the DCT, isn't as a child. I was the Masuri, a poor one, the same force duties of charge, and such a matter of the one to welcome a combo in my job. For now, I need to show which is all the wins, my overpulling of food. Because the ubuzima just now sobudlulile. For now ubuzima ukhona hayi ayisawayibo lowo mali sa.
Umthayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During lockdown nalo kunzima sibili nothi kancane kade kunzima kakhulu kwenze kugijima each and every minute owathi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka. Yabo but nasebenza kunjalo kade kade kunzima sisebenza instead kube kule mali asahanda kathi kereza kusela sinti kereza i-oda siyalikhona sibili but imali akusela into school motors is mean. Yeah, one. In the change party. So far, I am getting the right. I'm still in it. Right.
Umshayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Nasila problem nawo amathawuta lawo sukisela sihlala sokuchuva nininini vele sathi shiye imali leyo ngalodi amtsheli imali yakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi babiza abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa kunamanye amakhasuma adelelayo ngabona bomashala amakhasuma amanye akadeleli
umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uzulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Amadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye ethawuni yibo ngabebisa abantu ngisibotshwa bona mina bethi badala amanini abalinki silihambisa ezindle imoto siyabuya so ngamadoda esaphelela ukuhlekuhle sawasanda futhi ongahloniphiwe vele beyahloniphana kiwo but thina sizodwa siyahloniphana lapho ngoba inhlonipho vele even la ungumama ayekungela nzini wakho but nxa uhlonipho vele vele silayo inhlonipho thina lapho siyahloniphana mina kibo uhlonipha ngihlonilo ngoba mna ngiyabonga ukuze sibuye la yibo lockdown ebeisiqhosele kathanga but bona bakhona basimele zazisaphendula
owindi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu le-Highlanders kumbe ibhoso emagumeni ngempelaviki ngimele umsakazo we-Studio 7 yeWobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu eliyimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sakhulayo lebo hamoyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni esihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawina. Hayi, iBrazil lama player akukhona ukudlala ibhora, abantu abanjengabo Neymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Banda uthi eli-Argentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani i-Argentina izathatha. Why? Because ama-squad amanye ama-countries, Spain, Portugal, Brazil, from ku-keeper usiyafika to the last striker, bonke bayaziwa. But ungasikhayele ku-Argentina, you'll find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8. So I think mina Argentina yathatha because it's time ukuthi ngama-underdog.
UGaudete Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kudla i-attack yabo i-strong kakhulu. Bale attack i-strong. Hayi Africa ish. Thina sesingabaphelezele Senegal singakhangela kuya ede Senegal singabaphelezele siyabatshiyako kwe-semifinal.
Wadlalela iqembu le-Highlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulo mncintiswano.
Wakhangela ukhangele i-Brazil, ukhangele i-Portugal, ukhangele le-Germany amathimu aqine kakhulu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni athiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli kwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.